Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 3 Impalakazi 2023 Mokhethu Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sachiswa ngamataya thina sithole vele bethisiwe kodwa bengekho sebebakhela. Amaphoyisa besingakaboni ukuthi bekhulumisane nawo but kube nabanye abancedisayo.
Kubulawa abadabuka eZimbabwe ababili kwele-South Africa abakhonza uNkulunkulu obekucatshangelwa ukuthi ngamasela.
Siyabatshela ukuthi abantu sivele sibafakile asifuna ukudlalisela isikhathi ngamavoti ethu, sifuna ukubuyisela abantu bona abakade sivele sibafakile.
Amabandla amakhulu akhakazela ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo ozayo. Iqhubekela phambili impi phakathi kwele-Israel le-Hamas. Zanethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Uthalenti moyo odabuka eKezi lo Felix Nkomo ozalwa eTsholotsho babulewe ngabantu eDiepsloot ngolwesihlanu kusihlwa kwele-South Africa besiya emthandazweni endaweni yokukhonza khona amapostoli akuhlanganiso yeimisebenzi yamapostoli church. Bagangathwe ngamatshe batshiswa ngamathaya emota ngabantu abathi bebedinga amasela abathole senzima eDiepsloot. Umoyo lo Nkomo kubikwa ukuba bafe bephika ukuba bangamasela njalo batshengise abababuleleyo izembatho kade bezithwele besiya thandaza. Umnumzana Mehluli Ncube oku imisebenzi yamapostoli church uthi ababili labo babulewe njengalokho okwehlela umnuyi u-Elvis Nyathi wagangadwa ngamatshe watshiswa eDiepsloot engonanga lutho. Uncube uthi sebedinga imali efika inkulungwane ezingamajumi amabili zamarands ukwenzela ukuhambisa izidumbu zabo eZimbabwe. Ake sizwe uNcube ukhonza lababili laba echasisa okwehlele abanye bakhe.
Laba bantu uthe kuthani mfonelana labo mbuya emsebenzini ukuthi hayi madoda asihambeni siyolala sisenkonzweni. Safonelana kanjalo sithe uma sifonelana kanjalo ngahlangana labo khona kotalent kwalo othonileyo ethezi utalenti moyo. Sithe sisuka lapho besiyi-4 saphuma. Sithe uma siphuma kwethalenti siqonde e-church, omunye uhlalela eceleni ngaphe 12 or 13. So kwasehamba nabana belo talenti selesilo talenti bathi hhayi awuthi sidlule ngapha sithatha izembatho. Uma sithatha izembatho sizathi lathi sijike sizahlangana phambili lina hambani straight sizahlangana esontweni ngo uselese sithi hayi ngizohamba lo talent. Bayehlukana labo kanjalo thina saqhubeka saya enkonzweni. Badlula bethatha izembatho ngoba lohlala nabo uthe bafike bathi hayi silanda izembatho le-jacket sisaya esontweni siyabala sikhona ngalo esontweni. Thina ngabe safika sahlala kwaze kwathi 1 hour and a half and then ngiyabona siqeda ukukhuleka nje sacala nje ukuthi alaba kanti phela bathetha isikhathi and then balokhu
sasuhamba njani khonapho
ngiyamkhona. Ifoni yakhona yasibanjwa ngomunye ubaba oro ngumteli lwa ubaba. Uma ngithi ngambuza ukuthi alaba abantu sebethonile bachisiwe ngithi into leyo iyenzakale nini sokule 1 hour yenzakalile into leyo kodwa hhayi abantu laba yisiko ngizamile ukuthi ngidamindwelelowo engimaziyo ngoba ugcine senikeza ifoni babaseka bathola nezembatho. Bathe-ke basejike-ke khonapho kwasokubathi kwaqhamukela inye icuku labantu lomphakathi yile lisike litshana babantu ngikukala kuyichanga abantu kanjalo baze bathola thina lati siyasazile ukuthi sihambe ngasene siyamisikhathi kathi a singona silale sesontweni ngoba umphakathi awuthengisi uyasengezingena lawe salala sisesontweni and then savuke ekuseni ke sisiyakhona ngalo lapho abachisele khona bathola amagenenti abo ekhona khana duzela lapho abachisela khona amagenenti abazange beyachise sabe sifika sigoqa amagenenti siwathatha ke siwasezindlini zabo besingabuthananga sonke lawa nalaba bekhezi thina besingabena kulo itholotho.
Amapholisa athini ngodaba lolu njengoba abantu laba besiya enkonzweni bagangadwa bathiswa?
Bathiswa ngamataya thina sithole vele bethisiwe kodwa ke ngekho sebebakhezi. Amapolisa besingakaboni ukuthi bekhulumisane lawo but kube nabanye abancedisayo. And then laba abancedisayo bathe bazohamba labo epolisi beza ukuthi kati laba abantu ababili ababuleweyo kelezambati lithi kuhambe njani.
Umnumzana Mehluli Ncube ukunhlanganiso yeimisebenzi yama-apostolic church besixoxa laye ese-Diepsloot e-Johannesburg kwele-South Africa. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapholisa esabelweni se-Gauteng ngoba bebengaphenduli incingo labo makhalekhukhwini. Kubikwa ukuthi abantu abahlanu abadabuka kwele South Africa labo bagangadwe ngamatshe bathiswa nguZulu ngolwesihlanu kuleyo ndawo bebecatshangelwa ukuba ngamasela asehluphile e-Diepsloot. Amabandla ezombusazwe abalisa LSCCC leZANU-PF abekhankasa wobulawayo edinga ukuvotelwa kuviki ezayo ngomgqibelo kukhetho lwama-by-election olwenziwa kulandela ukuxotshwa kwamakansela lamalunga edale lephalamende le-senate ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla leli u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngesikhathi esethula umbiko womkhankaso enkundleni yomdlalo wenguqu enketha 9, isikhulumi sebandla le-CCC, umnumzana Gift Ostalo Siziva, uthi sebelungele ukhetho.
Kanele ukubisela ama-MP ethu wonke, kusukela eMpophoma, sibisela u-Honorable Bruto Makasa, eKazi Park sibisela uPaso, enketha sibisela uMandima, eMlawe South sibisela uNicola Washeni, eLobhula sibisela uGono, namakansela wonke akhishwa mhlana omthingizayo.
Ilunga le-CCC elingene umkhankaso walamuhla unkosikazi Sibongile Nkomo uthi bazabuyisela esihlalweni amalunga abo ayexotshiwe.
Hayi sithi siyanqoba bethu siyababisela njengokuthi sabavotela njani. Hayi okwamanje kuhamba kuhle loba bekhona bona bazithi bayishiphu siyelandelayo kodwa amboni ukuthi bazanqoba ngoba thina siyabatshela ukuthi akade sivele sitafanile asifuna ukudlalisela isikhathi ngamavoti ethu sifuna ukubisela abantu bona bakade sivele simafakisa.
Isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Matson Hlalo uthi sebelungele ukungena kukhetho njalo ulethemba lokuthi bazanqoba.
Hayi ngani yonke into ifake kuhle konke okufunakala i-GPC kuza kwenzakala ngoba lisazi ukuthi iBulawayo vele ilandela ishamisa.
Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga okhankasela ibandla leZANU-PF elokitshini le-Country Park ukhuthaze abantu ukuba bayavotela ibandla lakhe ngokuthula.
Ngathi beyibangu tinerunyararo nguva yose
asibeni ngabantu abalokuthula isikhathi sonke
sibathane
sibambane
sibe nerudo phakathi kwedu
sibe nokuthandana phakathi kwethu
sibe nekuzwanana phakathi kwedu
sibe nokuzwisisana phakathi kwethu
sibe tinoyanana phakathi kwedu
sibe abantu abananazelelanayo phakathi kwethu.
There has to be peace, unity, love, tolerance, and harmony amongst ourselves. Bakuvota!
Ekuvoteni
muswa 9 zvita.
Netanga rikamhlaka 9 December.
Ngatibude itose ndosoko rangu rekuguma. Ngatibude itose neuwandu hwedu. chilo votela nengo ye ZANU-PF.
Ukhansela phansi kohlelo le-proportional representation ongwebandla le-ZANU-PF unkosikazi Nokuthula Sibanda uthi umkhankaso uqhubeka ngokuthula njalo bakhangelele ukunqoba.
Sikhangele usilibingelise libanzi ukuthi sizakwenza ngcono njengoba upresident usithembisile into eziningi lokuthi kuzakhiwa i-police station njengoba khanya i-police station e-Country Park. It's very small, i-Country Park yendawo enkulu kakhulu.
Sela ukuba lilunga ledale lephalamende eCountry Park umnumzana Athamu J uthi ukhangelele ukunqoba.
Mhla ka 9 sabe sikhuthaza abantu kumele bephume lokuneke bayovote. Kuqakathekile ukuvota, kumele bevotele uMP Athamu J for the development.
Kulandela ukususwa edale lephalamende eleSenate lamakhansela elizweni jikelele, iVEC izaqhuba njalo ukhetho lokugcwalisa izikhala ezikhona njalo likhomishini ithi isilungele ukuqhuba ukhetho lamalungiselelo asefike esibangeni esiphezulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ele Israel iqhubekela phambili liphosa amabhomba eGaza lapho sokubulewe abantu abafika phose amakhulu amahlanu kusukela ngolwesihlanu kulandela kumiswa kwenkulumo zokukhulula abathunjwa iHamas kanye labavalelwe entilongweni eTel Aviv. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi ilizwe lakhe liqhubekela phambili lilwisana leHamas lize linqobe. UNetanyahu uthi usemise inkulumo leziphathamandla zeHamas. Abakhokhela iHamas bathi ele Israel libulala abantu mahlayana eGaza. Kubikwa uba kulabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,200 asebebulewe eGaza selokhu kwaqala impi le. Sokubulewe abedlula inkulungwane 1,200 kwele Israel. IHamas isikhulule abantu ababethunjiwe ngomfumfu abedlula inkulungwane 110 kuthi ele Israel selikhulule abavalelwe entelongweni abafika phose amakhulu amabili lengxenye 214. Baningi abalokhu basezandleni zeHamas kanye labavalelwe ngele Israel abadabuka ePalestina. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele lomfundisi uSenisibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Kuqakathekile kakhulu ukuba kume ukulwa lokuba bathole isikhathi sokuba labo abakade bethunjiwe bebiselwe ezimulini zabo. Lokhu kuqakathekile njalo kusinika ithemba ukuba indlela yokuthula ingaba khona, njalo ke kusinika ithemba ukuba i-Israel leHamas bangathola indlela yokuba bakhulumisane loba bengazwisisani, kodwa kube le ndlela yokuba kube le ngqubela phambili yokuxoxisana.
Ye kuyo phambili babaswandi bona zani-ke bakhona abanye abathunjwayo abangakhitshwa kona ngale-ke iHamas njalo le Israel khulule abavalelwe entilongweni.
Sibona into kuqakathekile njalo ke siyathemba ukuba babe lokhu bekhipha abantu ababotshiweyo ukwenzela ukuthi bengalwi, kodwa kube lesikhathi sokuba abantu bakhulumisane. Ikakhulu sizwa usizi olukhulu kakhulu ngabomama labantwana ababayibo abagcina besifa belimala nxa kuliwa izinto.
Umfundisi uSenisibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance besixoxa laye ekobulawayo. Sokuthi sezamasiko.
Baba mkhulu, babe lobo lokoko.
Sezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani loBhengula, wakhethwa ngabakho Khumalo ukuba inkosi yesizwe sikaMthokazi. Baba Khumalo, siyakwamukela emsakazweni.
Ngiyabonga mthakazi.
Ye, akusiyele Khumalo, sizokuthola lelo hambo lapho lobulelani loBhengula Khumalo.
Yebo mthakazi, ngesonto elizayo mthaka 10 seHaberoni. Abantu ba bakithi abaseBotswana bacelile ukuthi labo sisukubona inkosi yikho ke sathi thina lati besifuna bazomcimbi lapha kuvala unyaka kodwa sathi thina hey abantu bahlala besisola bethi inkosi yethu inkosi yeHillbro nampa abantu bamemeza eBotswana kahle sigijima sase siyeka lokho kwethu sathi thina siyakuye eBotswana ukuthi inkosi kuyehlangana lesizwe sayo eBotswana
kuzabe kusenzwani kulapha
emthonisho abantu nje bayibona inkosi ngoba inkosi ayikhulela ngekhaya kabayazi kodwa lololo suku nje hayi kugida imigido yethu yesintu kuyadliwa abadala labo bake baxoxe lenkosi futhi abadala mpela abantu bafisa ukuthi baye bahlale lenkosi ake bayixoxelayo
bathini abadala khumala kusincebe indlela
abadala bakhathazekile emsakazini ngempilo nje esiyiphilayo njengesizwe bakhathazekile abadala ngokuhlukumezeka kwabantwana senza buyanithinta enye into njengobana nje izolo lokho kuzwa kuthiwa kubulewa abantwana kwathiswa abantwana bakithi e-Diepsloot inhlalo nje yabantu bakithi kuyasihlukumeza isizwe ukuthi abantu abahlalanga kahle lokho abadala abafuna ukuphuma ukuthi athi isizwe sibumbana sibumbeka nini esihlale lazo sizinze
nankoko umbuzo khonapho sibumbeka nini Khumalo
iloko zamthembo into leziyi-process ubukhozi baphela 129 years ago sivusa into eyayisihlale over 100 ingekho 100 years ingekho akusonto encane Duba akuso instant coffee instant porridge it's a process kuza sithatha isikhathi kodwa ke kuyahlangana nomthembo
ye siyabona kulalabo mnumzana Rafael Khumalo labo bathi ha labo babambile khonapho pho akusuze kuhluphe khonokho
izinto lezo zikhona ebukhosini Mthembo into ze lokhu zazalembango zikhona ebukhosini sina sisebenza laba kwaZulu la ubukhosi bakwazange baqamuka basukela kudala lokhu bumi kodwa bakhona osimakade vele zikhona lezi zinto
kodwa abantu iqiniso bayalazi
sifuna ukwenza into eyiqiniso Mthembo ngizakhuluma enye into nje abantu abangasina bethi mhlawumbe ngikhuluma kahle kodwa ke isizwe sakithi sesithiphe ngendlela yokuthi loba ngubani angafuna ukusithengisa athi mina azithiphisela wena kodwa iqiniso lamaqiniso isizwe siyalazi iqiniso kufanele thina sime eqinisweni sidefende isizwe sethu ngisenzela abantu abethu okunye lokho okwemidlalo lokuzinto abantu abazikhethayo bekhethwa ngamakhosikazi abo esiyekele esimentweni eyiyo sakhe isizwe sethu into yonke ilele ezandleni zethu Mthembu singeke sikhombane ngemini sobani benza ukuthi kina njengesizwe kumele siphakamele ubuzwe bethu enzele abantu abethu
yelo ke ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumele sikabulelani lobhengula wakhethwa ngabakhumalo kuba inkosi yesizwe sikamthokazi
kangele ezinye ziyokwazi namasiko kangele amanyama
womanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silo mthungameli Nkomo
Ngiyalamukela kuhlelo kuselela umoya igama nguntungameli Nkomo namhlanje silomfundisi Thandekozi Ntimkandla usiphathelene mfundisi
sibingelelane bazalwana abathandekayo ngosuku namhlanje kulo njalo hlelo lwethu lolu oluqakathekileyo kwabalulandelayo labalulalelayo uhlelo lokuvuselela umoya ilizwi lethu namhlanje sizalithola ngokuloba kukaLuka eTestamenteni elitsha isahluko esishumi nambili siqaleke khonapho evesini lika-16 sisiya kuma kwelika-21 kufundeka kanje uLuka isahluko esishumi nambili Luke chapter 12 siqale kuvesishumi ngesithuba uvesi-16 wabalandisa umfanekiso wathi izwe lomuntu othile onothileyo lathela kahle wazindla phakathi kwakhe wathi ngiza kwenzani lokungenandawo engakuthela kuye ukudla kwami na wayesethi ngiza kwenza lokhu ngizakudiliza izinqolobane zami nakhe ezinkulu ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami bese ngithi kubo umphefumulo wami phefumulo unempahla eningi ebekelelwe iminyaka eminingi phumula udle uphuze ujabule kepha uNkulunkulu wathi kuye wena siwula ngalobo busuku umphefumulo wakho uzakubizwa kuwe pho ke izinto ozilungisileyo ziyakuba ngezikabani na verse 21 kunjalo kozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu ilizwi leli lisitshela ngomuntu wayezibona eseyisicebi esenothile elakho konke engasweli lutho nxa kwakuyimali wayelayo izifuyo wayelazo izisebenzi wayelazo imali wayelayo labangane wayelabo konke nje ayekufuna wayelakho wasebona ukuthi izinto zakhe lezi angenza njani ngazo yoba ziningi kangaka wasesithi hayi ngiyabona nxa kuyilokho okunye okungangena eziphaleni kahle ngikufake eziphaleni engalaneni ngikufake ezingalaneni nxa kwakuzinsuza namhlanje nxa kwakuyimali wayengahambisa emabhanga nxa kwakuzinkomo ezinye wangazisisa mba azihambisa emlageni nxa kwakuyizindlu ezaziningi wazaziqhashisa ebantwini lokho esithi ukuloja kwenzela ukubana imfuyo yakhe ingalahleki ingachitheki sizwanane kahle lapha akukubi ukuba nempahla eningi akukubi nxa impahla leyo ingeyakho wayiginqela wayisebenzela kuhle kuyabongeka kodwa okukhulu yikuthi nxa usulakho lokho lakho ungakubali njengokuqala lokucina kwempilo lokhu olakho kuluverse 21 kunjalo kozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu onganothile kuNkulunkulu uba yisiwula njengoba ilizwi lisithi wena siwula ungabalisa konke wenze lokhu lalo kodwa umphefumulo wakho uza kufumeka masinyane uJesu uthi ngalobo busuku-ke bamhla lokhu ukuthi uNkulunkulu ungenaphi lapha kasiboni sibona nje nezishaya isifuba lo ezibula ngempahla alayo wasekhohlwa ukuthi angazabe unganani ulani waziwa ngubani waziwa njani emphakathini ilangabe kungaphi uNkulunkulu nxa engekho phakathi kwakho konke lokho yibula ngoba uza kuthiya asikhulekene baba Thixo sifundise kubana ingcebo umnotho omkhulu ikwazi ukuqala okunye-ke kube sekulandela ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kozintimukandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo yimi uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo sike sizwe ezabatsha
siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami nguTabo Kancube namhlanje sixoxa lo Comfort Mpofu oyisifundi e-University of Zimbabwe ongomunye wababotshwayo phansi kwenhlanganiso yezinaso ngenyanga edluleyo
alisibona sibambabambika kweze student activities kungoba siyazwisisa ubuhlungu obukhangelane obubhekane labazali bethu ngabe besibhadalela ukuthi siye ema-university awethala kwezimbabwe ama-university lawa sithatha ngama-US dollars kodwa sina singabantwana bamasiko seven lama-vendors abazali bethu abanga-afford ama-US dollars onalawa athathwa ngama-university awelizwe lethu xa lisibona sigijigijima sile nhloso yokubana imfundo itholakale ibe-accessible to umntwana wonke njengoba kukhothiwe ku-encranziwe ku-constitution yethu yezimbabwe ku-section 75 ukuthi education is a right for everyone ngakho lisibona sigijigijima uze sithi lesigijima ngoba sizama umeka sure ukuthi i-academic freedom iyatholakala in our lifetime sisaphila sonke sikwanisa ukuba le-academic freedom umntwana lo mntwana ikwanisa ukufunda ngisho umntwana wesivu sevinti loba umntwana
bona umsebenzi wobukhokheli okukhokhela abanye abasakhulayo abasesikolo ngumsebenzi kulezi nsuku esibona usesabisa ngoba kulesikhathi sokuthi liyake libotshwe lichaye konke okwenzakalayo lokhu kuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili sithi hatshi laloba kulobunzima lobu ngizaqhubekela phambili ngomsebenzi lo.
Liqiniso leli silobunzima obuningi esihlangana labo ku-student activism ukubotshwa. Njengami nje sengibotshwe ka-3 ukubotshwa kwami kwaMay ngahlala amalanga ayi-62 phakathi ngendaba ze-student activism. Uyaphuma uzitshela ukuthi hhayi mina sengifuka ukuchuma sengifuka ukuthiyana la kombukeli but ngibone ngani into le-student activism ile-calling phakathi ngoba noma usuphuma usithi ha kahle sengifuke ngichume nxa subona ukuthi ha no kule nto ephambanisekayo lapha njenge-student activist kuba nzima ukuthi uthule sucina ubuyela noma ukwazi ukuthi ngizahlangana lani khona ukuthana ukuthi lokuba yi-calling phakathi into engenza sicine sibuyela siqina noma nxa sifuthwa sithayo kulokuthi kudampeni ama-spirit ethu kuyasiqinisa khona ukuthana ukuthi hayi noma siyakwazi ukuthi sini.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Comfort Mpofu ongumunye wabakhokheli bezinasu ababotshwa besethiswa icala lokutshengisela. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Yisitudio 7 nesakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemidlalo iqembu leDynamos namhla linqobele ngeziplatinum 2-0 emdlalweni wenkezo yeJibuku Super Cup Final enkundleni yemidlalo eBaobab Stadium. Kolunye udaba lezemidlalo, wayengukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uEfrem Tshawanda siwathiwa lo mdlalo. Usezifuyela inkukhu kwele Botswana, kubika uJoseph Njanji.
UEfrem Tshawanda nguye umdlali odlale ukwedlula abanye bonke elizweni yi-Soccer Star of the Year ngomnyaka 1988 lapho iqembu leZimbabwe Saints eliphakamise khona isicoco se-league. Phezu kwalokho-ke waba ngukapteni weqembu lesizwe belisaziwa kakhulu ngegama elithi Dream Team ebeliqeqetshwa ngumuyi uReinhard Fabisch. Kodwa loba ile mbali enhle kangaka emdlalweni wenguqu uTshawanda uthi sewawufulathela lo mdlalo.
Angikho emdlalweni wenguqu Botswana, ngenza something totally different. Kapa manje ngenza chicken farming ngomanje. Awuyatheka ngikhumiqiniso. No, I'm development, but when you enter South Africa, you must have carried Muliam.
Uchawanda odlalele iqembu leZimbabwe Saints ngeminyaka lingelinye lamaqembu amakhulu kweleZimbabwe kodwa kulezi nsuku seliphenduke umafavuke okuyisimo asichaze njengokuthi siyethusa kakhulu.
Lesi sisabisa ukukhuluma isifana lento ezinikele ibhola leZimbabwe lesisabisa ukuthi sikhulume kahle kahle wethu kathi ma ungaphandle ukuthi ngcono ngekele kunjani. Team yethu leyi e-blue and white ayifuni ukutshintsha emanye ithi ukutshintsha ngikhuluma ngabantu ma uthi khokhela into ungayiboni ingani ayisebenzi kwesinye isikhathi kumele udedele abanye ukuthi bangene babonti bangayenzayo manje ngabalokhu ukuthi angiyemi ngokwami hayi.
UTshawanda obeka obulawayo ezobeka umuyi uRaman Gumbo yena adlale laye kusukela besasengabafana besikolo.
URaman safunda sonke saqala eMpophoma High School ibhora lezo uRaman wamalandela saqala eMpophoma High School bale manje sibuye emathimini yena waqonda le lami waqonda le anime kanjani
kanyelele Cologne ngo-1995 ulubhekise South Africa lapho adlalele amaqembu abalisayele Orlando Pirates alele Morocco Swallows. Uthe esethethe umhlalaphansi uqeqetshe amaqembu abalisayele FC Sporting elase South Africa kanye leMutare City leZimbabwe Saints kwele Zimbabwe. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisa umthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.